So we zika disenda bago VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle onamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2021 ngontungameli inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha lo emaphandleni ngoba life kuyakufuna ukufikela.
Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthiwa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni.
Isehlakalo lesi senzakeleyo esomunye wethu esisebenzisa ngalo esidutshiliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umokobulawo somubi.
Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kuleli dolo po kulandela ukudutshulwa kwesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Uzulu wemaphandleni ukhala ngokuthi utshiywa phandle kuhlelo lokuhlaba abantu amajekiseni okwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 wona abikwa esesilela elizweni. Endaweni ezinenge ezigoqela emadolobheni afana lakobulawayo iziphathamandla zithi aziselayo imijofo ngakho zithi sezihlaba kuphela labo asebahlatshwa ijekiseni yakuqala. Kodwa emaphandleni abantu asebahlatshwa ijekiseni yakuqala le balutshwana kakhulu. Kwezinye indawo kwahlatshwa abavele beleminye imikhuhlane ehlisa amasotsha omzimba alwisana lemikhuhlane etshiyeneyo kanye lasebekhulile kuphela. Abakhala ngalolu daba bagoqela isakhamuzi sePlumtree koMakhulela umnumzana Christian Dube.
Siyezwa kulokuthi kwesinye isikhathi ma ulalela inews kumbe ulalela umsakazo uze ukuthi abantu abahambe beyehlabisa kodwa okwenzakalayo uhlupho olukhona yikuthi iqiniso likhona kutho ukuthi injection le vele ayikho iyashota ngingazi emadolobheni. Hayi ma kungukuthi khona abantu ngobuningi especially mina esigabeni engikusho omakhelwane bami bayafisa mpela ukuthi bangahlatshwa kodwa okusalayo siyahamba esibhedlela ufike uthole ukuthi ayikho. Akusungangeke ngitho ukuthi ngumlando maybe westaff kodwa iqiniso elikhona yikuthi injection yona injani iyashota mpo kutho ukuthi iyashota ngoba kuba le mbuzo like la engigcine ngithi ngiyegcina khona ngigcineze mbuzo ukuthi hawu le ndawo ungahlabisanga ngesikhathi khona lapho ibuyile but still kuyafana loba ngangabe ngihlabisile ngaleso sikhathi ngoba ngikhuluma nje kona lapho nkomo ngilabazalwane engikhuleka nabo sikhangelela ukuthi siyalala silindele for iPentecost. Ngoba siyakwazi ukuthi corona ikona ama masks lawo khonapha lama sanitizer siyathwala siyahamba la kwenzela ukuthi khona sikwane sikuzifikele. So abazalwane labo khona lapha esilinde ukuthi khona sisuke siye lapho esikhonzela khona baningi impela engilabo khona lapha labakade bekhuluma ngakho indaba naleyo kungahlatshwa ukuthi bayafuna ukuhlatshwa kodwa hayi isimanga into ekhona yona leyo ukuthi khona kukhanya vele injection le injani iyashota. So angazi uma kungukuthi emadorobheni abantu bayahlatshwa then kutho ukuthi iyabi khona ayibuye ngapha lo emaphandleni ngoba lathi siyakufuna ukuvikelwa. Bese ngisithi umbuzo lake ngutole leyo ukuthi indaba ongahlabisanga ngesikhathi khona lapho ukufika kwayo kuyafana loba nganza benhlatshiwe mina yebo nganza benhlatshiwe kodwa labe nilabo bona ke khathi singabanga so kutho ukuthi ayikho vele injection. Uma kungukuthi khona emadolobheni kungukuthi ihlatshwa kahle hayi ayibuya abantu sizohlatshwa ngoba vele sizimisele ngoba sithandabuza ukuthi umkhuhlane ukhona kube siyathandabuza kathi njengoba ngikhuluma ngisenkonzweni ngazi izihluphi ngama mask ngazi izihluphi ngama sanitizer.
Bakhathazeke kanganani abantu khona ngapho kumakhulela ngalolu daba?
Bakhatha zekile kakhulu Nkomo ngoba okwenzakalayo vela ngisho yabona ukuthi siyabe sikhangele kumbe kuphuma kuma social media ukuthi India kunje endaweni enje kunje so khona kuyanama ulokhu hamba siyadinga into efanele kusize ongayitholi kuba lokunzima ngoba ayisikho ukuthi abantu abafuni ukuhlatshwa abantu bayafuna ukuhlatshwa kodwa isimisho likhona nje ukuthi ayi injection yokuthi abantu laba bangahlatshwa ngokuqala bahlatshwe ayikho kuyahlupha mina njengama ngazi ukuthi sengihambe kangaki ngize ngaya la kwasehospital ngale lakho ngathola kufana lakhona lapho ukuthi ayi injection ekhona ngeyalaba abaphindayo so abantu bayafisa mpela ngoba ngobuningi vele asihlatshwa abantu bayafisa ukuthi khona ngaba ngahlatshwa but siyahamba masifika sithole ukuthi khona no ayi injection leyo yokuqala ayikho so angazi la muntu uhamba njani lokuthi kumbe sisahlatshwane nankwazi laba abahlatshwayo yibo abahlatshwa le ESP but ngokuningi abantu vele bayafisa ukuhlatshwa la engikhona
Umnumzana Christian Dube yisakhamuzi sakomakhulela ePlum Tree. Sehlulekile ukukhuluma lomphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga ngalolu daba. Kusenjalo ugatsha lwezempila kahle luthi akekho obulawe yilo mkhuhlane izolo kodwa kulabathathu abafunyanwe belawo. Umkhuhlane we-coronavirus usubulele abantu abedlula inkulungwane kuleli 1586 njalo asebetholakele belawo selokhe ufike kuleli nyakenye sebezinkulungwane ezingamachumi phose amane 38,682. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane ezedlula kancane ezimbili 2148. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4812. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebezinkulungwane ezingamakhulu edlula isithupha 632,496. Asebehlatshwe eyesibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamakhulu phose amathathu 278,537. Ukutholakala komkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele India kubangele ukuthi uhulumende avale idolobho leKwekwe ngefiki edluleyo kulandela ukubhubha komuntu oyedwa ovele kwele India ebulawa yilumkhakha. Sikhuluma nje lizaqhubeka livaliwe idolobho leKwekwe okwamaviki amabili emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwalumkhakha wona osabalala ngamandla njalo oyingozi ukwedlula eminye imikhakha. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Udinga ke ukuthi abantu bazilungiselele ngendlela ebanzi kulalokho akade bekujwayele. Umemetheka masinyane ugcwala indawo enkulu kanti uyabulala kulalokho akade sikubona ngalo mkhakha esesiwujwayele. Ngakho ke kuyadinga ukuthi uhulumende aphakamise izinga lokufundisa lokucebisa lokwazisa abantu. Indlela elula yokwazisa abantu yikuthi kuphume enyuzini okwenzakala eIndia. Kodwa ke ungabala amaphepha kumbe ikakhulu ulalela imisakazo yeradio ZBC letelevision. Abakhulumi ngalezi zinto bayakhuluma ngomuntu oyedwa mhlambe ezimu oshonileyo kanti abantu baseyokuthatha lula lokho bathi umkhuhlane siwadlula kuselakufa kanti ke kuyadingeka ukuthi abantu bavezelwe ngokufa okwenzakala khona eIndia ukuze abantu babone ukuthi uyabulala bazivikele ngendlela efaneleyo. Uhulumende kafake information ye ebantwini hayi kulokho akwenzayo njengamanje.
Kukhona yini okunye okungenziwa nguhulumende mhlawumbe ukwenqabela ukumemetheka kwalomkhakha kanye lomkhuhlane wonke nje elizweni?
Uhulumende kumele aphakamise indlela afundisa ngayo. Akafundisi uhulumende bakhuluma izinto lokhu lalokhu i-praise and worship yona lesesayijwayela ku-ZBC inkonzo yokuvuka kupraise uhulumende kukhonzwa uhulumende kuhlatshelelwa izibongo zikahulumende uhulumende siyabonga mnanga kwa siyabonga first lady siyabonga minister siyabonga bani kulo ukuthi basebenze ithuba le television ukufundisa abantu ngengozi ye coronavirus bafundisa abantu ngendlela yokuziphatha efaneleyo ukuthi abantu baziphathe ngayo indlela kanti abantu kumele baqaphelisise ukuthi kusafanele bagcine konke lokho okuthiwa bakwenze bagqoke ama mask benze social distancing bangahlangani bebanengi bazivikele ngendlela efanele kungakhathali ukuthi usekhaya noma usedolobheni igciwane leli liyabulala abantu abaliqaphelisise bazivikele ngokunjalo bangekele ukuzivikela bayakufa sizakufa siphele sonke
Umnumzana Efidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Uzulu wakobulawayo ukhala ngezehlakalo zobugebengu esezibhahile kuleli dolobho kulandela ukudutshulwa kowesifazana osebenza kwesinye isitolo esithengisa utshwala e-Ascot Shopping Center ngomgqibelo ebusuku. Owesifazana lo udutshulwe ekhanda isigebengu ezibambe isitolo lesiyinkunzi wahle wafela khonapho. Lokho kuthiye ezinye izisebenzi kanye lozulu jikelele bethithibele. Izehlakalo ezinje seziyisakavukela kobulawayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Kuzosisiza ukuthi siyananzelela ukuthi kobulawa lapha ubudlwangudlwangu lo erobhari ukubulawa kwabantu ukutshaywa kwabantu kuthathelwa abantu impahla sokwandile isehlakalo lesi esenzakeleyo esomunye wethu osisebenzisa ngalo esidutshuliweyo abantu befuna bezothatha imali kuyatshengisa ukuthi umoko wobulawa osumubi abantu abasahloniphani abantu sebedinga imali ngendlela ezinzima zokubana bangahlonipha impilo so lokhu kuyasikhathaza kangako ukuthi singaqhubeka sinje ngathi izinto azimanga kuhle asikwazi kwangabangela kumbe indlala ekhona kumbe ushota kwemsebenzi so kodwa lanxa kunjalo akukuhle ukuthi umuntu aze ayebulala ubuni ngaushota kwemsebenzi so ke sesilohlupho olukhulu lokuthi sibili sokufanele abantu bafake amakhanda ndawonye lamapholisa lohulumende kubonakala ukuthi kambe lokhu kungaba njani ngoba hathi lokhu osokusenzakala sokusedlulisa amalawulo abantu abasahambe khululekile abantu sebesesaba ngokuthi awukwazi ukuthi ekuhambeni kwakho uzahlana lobani umthethweleni lamapholisa ofanele asebenza
Idolobho lakobulawayo belisaziwa ngokuthula eminyakeni edluleyo bungekho bonke ubugebengu lobu libona ngani bubangelwa yini
liqiniso sithi idolobho lakobulawayo kwakuyidolobho lamakhosi idolobho elilokuthula elilabantu abahloniphanayo idolobho ebelilabantu abafisa ukuthi bazisebenzele ngezandla zabo bathole imali basele imuli zabo kodwa sesinanzele liphose kusuka kuluminyaka okuphele kuzofika kuluminyaka ezingena kiwo kukhanya ungathi ubudlwangudlwangu sobusanda abantu beqhubeka bebulawa besiya phambili engxenye okunye izizathu zakhona yikhona ukuthi sokwabantu sehlangana kule dorobho ngabe bevelale abanye bevelale sifike sihlangane ndawonye ama-cultures ahlangana kakhulu engxenye ngokunye okungasusho kubanga lolu hlupho njalo lakhona okuukuthi sinanzela futhi ukuthi le misebenzi ayisekho siphosa sikukholwa ukuthi engxenye izigebengu abantu abaningi abasasebenzi ngokunjalo sefuna ukudinga imali ngokubulala abanye abantu kuyinto embi kakhulu sinanzele njalo ukuthi labona abasebenzayo futhi ungadanzela le mali eziholwayo zikhanye ngathi kuyimali ezingelahlonzi abantu sebedonsa nzima engxenye yikho okungabe kusikhozela lolu hlupho kodwa kwenzela nxa kunjalo akufanelanga lanxa umuntu engasebenzi afikele ngumngqondo wokubulala abantu abantu abafuna ukuzisebenzela basebenze nzima
Ubungaqedwa njani ubugebengu lobo?
Kunzima ukuthi kanti ubugebengu ungaqedwa njani kodwa sokuqade ukuthi abantu bafake amakhanda ndawonye bakhulumisane lamapholisa uhulumende awunanzelele ingxenye angezelele amapholisa ngoba sesinanzelele ihluphe esibalalo kathi samapholisa amalutshwana lamapholisa futhi enjalo alalazimota uyafona ukuthi okulohlupho abantu sebebanjiwe abantu sebetshaye umuntu sebebulewe amapholisa abakubhekelela abalamota uzokuthiwa buzosithatha sebefuna ukuthi bazothwala ngabantu nje khonoko kuyathengisa ukuthi hhayi akusuke kube lube le nto ehamba kuhle uhulumende kabona ukuthi uyachatha amapholisa enough amapolisa afuta fanana abanike into zokusebenzisa babe lezikhali ezeneleyo babe lemota zokuhambisa kwenzeka ukuthi nxa kusiba le ngozi ezenzakalayo amapolisa agijimayo siyafika endaweni loko ukuthi amapolisa ayesefuna bethwalwa ngabantu kuba nzima so ke uhulumende olomlando ukubana aphume le ndlela lamaceba abambekayo kodwa ibottom line ukuthi amapolisa abanikwe zonke into zokusebenzisa izimota lembobhi dlale ukubana abahambe bezivilele labo iqathekile kwenzela ukuthi uhlupho lwesibalalo lwehleliwe phasi ngoba abantu sebesazi ungazitshela ipolisa ujewe tabala mota wa hama genyawo yuwa nsebe chonji ntandu ya chonja la pika tuchonja nga balik lo ubalika akoze fteli nka ala pane ngobe sasa ula mapolis so gengo unja alu hulumende afaindo yukotwa lati za kamizi siya chabisa nuti sikambe unanze lela sibalike lo uhambe busu ngoba ukanya ungati sasele sibili mpilo zunga lasega siya pambla anbe kwewewe limala besiya pambi
Umnumzana Ambrose Sibindi ngohlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kuhulumende wele South Africa kusasa oluqondane lokuphathisa abantu abadilizelwa imizi isikhukhula seCyclone Idai ngo 2019. Umphathi ntambo obona ngobudlelwano bele South Africa lamanye amazwe unkosikazi na Lady Pandong uye ozaletha lolu ncedo. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi uhulumende sexwayise labo abathenga umumbu ebantwini bezimele ukuthi bazabotshwa ngoba inkampani ye-GMB iyo yodwa evunyelwa ukwenza lumsebenzi. Iphepha ndaba leHerald lona lithi abeZimbabwe Anti-Corruption Commission badinga owake waba ngumkhokheli wogatsha lweZimbabwe National Roads Administration umnumzana Moses Julius Juma yena ochithwe inkundla ye-High Court ngemva kokuyicela ukuthi yesule ukufunyanwa kwakhe elecala lenkohlakalo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Unjani Studio 7, unjani Studio 7, ngunyathi longo matoho ngilane eKapa. Bengicela umlayezo Studio 7 uyidlulisele ukuye fika mpela kwabaphezulu kubaba uKen Mathema le Minister of Education ukuthi lokho kambe kuvumelekile ukuthi izikolo kahlekahle zibhadalwa ngayiphi imali ngerandi or ngecurrency yalapha eKapa because siyasazi ibond. But okwenzakala izikolo zakithi emakhaya ngale Gwandi Mathen South Ward 7 isikolo thayiqala sicela ke bebe-check mpela ithumela abezemfundo bebe-check into ezenzakala abantwana baxotshwa ngale sibhadaliswa in runs kuthiwa sibhadalela amateacher kanjani amateacher neholiswa i-government why kuthiwa isikolo kumele sibhadale ngama-runs ugovernment esithi kumele ubhadale i-currency yasezimbabwe ama-bonds why sibhadaliswa ngama-runs why ithina kumele sikholisa amateacher inkathi zixotshele ukuthi thiwa amateacher sefuna imali yabo kanjani sicelake sihlolela kwasala ukubhadalisa kufi sibhadale into ukuthi sebhadaliswa ama-runs ngenkani kuthiwa thina sibhadaliswa amateacher masibuza le ngane ingane zihlezi labo gogo ingane azifunde esikolo kodwa amateacher axotshele ingane isikolo i-school fees yini nale nto sicela be-minister of education bebe-check into ezenzakala iqala zaprimary nasesimbumbu secondary silabantwana abafunda lapha ingane zethu form 1 kuthiwa maziregister abo 200 rand i-school fees 500 rand why isikolo sibhadaliswa ngama-rand kuthiwa kumele sikholisa ama-teacher ikakhulu sicela sebheka lasegqalaza primary lasesimbumbu secondary into ezenzakalayo ema-talents at ward 7 siyacela abestudio 7 uminista ucela kathumele abezemfundo be-check ukuthi kwenzakala nge-order lapha izinto ngoba ingane zitshona zidlala lapha azifundi kodwa ufuna imali ye-school fees ziyothelelana i-covid at the end of the day kuthiwa masibhadale i-school fees kudlalwa ngathi phela la matisha la dlala ngathi impela.
We bantu bakithi bantu bakamthokazi bantu abahle kumahlabi zulu ngicela nje sike sicebisane nje ngento nje ezimbili noma ezintathu okufanele bezazi. Into emqoqa yokuthi umthokazi yisizwe imathebelendi yisizwe akusomhlobo wabantu or tribe hatshi yisizwe isizwe esakhwayo ngo-1821 umzilikazi njengezizwe zonke nje ziyakhwa ngabantu indimi zonke ezigwinywayo lapha emathebelezini ziphakathi kwesizwe sikamthokazi singabantu banye ulimi lwethu yisindebele siyisizwe bantu bakamthakwazi ngicelani-ke siphakameke ngobukhulu bethu ngobuningi bethu ngamandla ethu sonke silwele isizwe sethu sikamthokazi ukuthi singaginywa yesinye izizwe njengalokhu okwenziwa kwamanye amazwe esakubonayo kudala thina ngicela la namhlanje sokusini sizimele ukuthi siyisizwe sikamthokazi singamandebele okusekwenzakala kwamanje ukuthi kulabantu ahambe beyitshalwa lapha emaphathini imizamo yezanu PF ukuthi idilize isizwe samaNdebele singabi lutho. Kona lokho ngicela ukucaphele, ukucaphele kakhulu ukuthi imizamo yezanu PF kusukela kudala 1980-1963 zanu PF isakwa yayingafuni lutho ngeNdebele. Ngakho ke ngicelani siphakame sibe kakhulu ngamandla ethu onke silwise ubuvi bezanu PF sisizwe. Njalo kulotshiwe eBhayibhelini ukuthi asikho isizwe izosala singaphansi kwesinye isizwe. Nation shall rise against nation, sikhothi. Njalo alukho ulimi oluphezu kolunye ulimi, indimi zonke ziyafana. Sicelani bantu bagide emathebeleni sime ngolimi lwethu lesiNdebele. Indimi lezi ezatshalwayo lapha emathebeleland ukuthi kulesikhalanga kulesitonga lwesisuthu lesiwat wat 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 imizamo yezanu PF ukuthi bidlize isizwe sikamthokazi. Ingakho nje ubona nje singasabambananga abantu sebethengisa sebethengisa amaphathi. Cela mbantu bamathebeleland sime ngenyawo zethu sizibuse. Lo ugatheni Masiza Ndlovu okhuluma ngeplumtree.
Salubonani, salubonani majaha lezintombi zestudio 7, majaha amahle lezintombi ezinhle. Khuluma lapha ngumathonzi sesetsholotsho. Ngicela ukukhumbuza abantu beZimbabwe ngesikhumbuzo sakutshiwo Nkomo ukuthi khona umgabe ilizwe leli selitshisile, selifile, selithe nya lezane yakhe. Kodwa ke lizavuswa ngumfana omncane, omncane ongazange aye lempini. Yikho ke asisapoteleni umfana omncane ongazange aye empini onguneliswe emjamisa ngezavusa ilizwe leli kuphela. Izane soziyafala ivusa leli lizwe. Noma sokutheni, noma sokubomba, sokumnyama, sokumhlophe, sokukuhle, sokuchafwa, asizavayela ivuza, sehlulekile. Sebetshontsha amagodi awetha 11 million hamse South Africa besiyathengisa private. Into zonke behamba besiyathengisa private, befoka ezikhwameni zabo. Ngiyabonga.
Siyabonga. Esikuzwa kuma emasingo labo abathe izinto ziyadura bona bethenga i-2 liter nge-30 something rand. Baphilile labo ngoba thina sithenga i-2 liter nge-60 rand. Ngapha eGwanda sithenga i-2 liter nge-60 rand. Manje bona nxa bekhaliswa i-30 something sure i-38 ibathi imali kulathi 60 to 80. 80 rand abathi bashiye ezitolo ziplay i-60 rand. I-2 liter yamafutha, 2 kg 50 rand. Manje sonxa bona bemasingo besithi bona badurelwa izinto bekubala into ezichiphe kangaka amaprize akhona onke ngiwazwile. Ayisiwe sithenga ngawo thina ngapha emareserve eGwanda.
Labo bekungabalaleli bestudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inkulungwane zabantu ziphume buthumuthumu edolobheni leGoma kwele DRC izolo zivalekela udaka lomlilo ilava ngesiNgisi eziphuma igeleza ekudubukeni kwevolcano esentabeli yeNyiragongo. Kubhubhe abagijimi bomjaho wemarathon abangamashumi amabili lanye kwele China izolo bebulawa ngumthelela womkhathi obuhlanganise umqando lezulu elinetha liqanda okumangalisayo, i-freezing rain kanye lesiqotho. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Abebandla lamademokrasi sebesole abebandla eliphikisayo elama-Republicans ngokwala ukuthi kubunjwe iqula elizaphenya ukuhlaselwa kwedale lephalamende iCongress ngabasekeli bakamnumzana Donald Trump ngozibandlela. Lwathi lusanda kwenzakala lolu dlakela lwasolwa ngabantu abaningi ngitsho lama-Republicans amanye esithi kumele kubunjwe ikomiti ezalucwayisisa lolu daba. Lanxa bekhona abalutshwana abasekela limizamo kubandla lama-Republicans, inkokheli yaleli bandla yeCongress egoqela umnumzana Mitch McConnell kanye lomnumzana Kevin McCarthy bathi kabasoze bakusekele lokhu ngoba amademokrasi edlala nje ipolitiki. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Ngibona i-commission ka-January 6 lay ekade iqakathekile for both Democrats le Republicans ukuthi baveze babone ukuthi abaqalisa udlakela wafa amapolisa labantu ababe protester ngobani. So ngiyabona ukuthi kathesi ama Republicans ngantu asebetshintshi le the way that they want i commission lay ukuthi ihambe ngoba sisibona ukuthi kathesi sesifika ku January eka 2022 lapho kuyabe soku choose khona ama candidates for ama midterm elections. Sibona futhi ukuthi iRepublican Party isitshintsha layo ama representatives ayo in leadership. Sibona Liz Cheney bemkhipha bafaka uMamalwana uStefanik walokhuza wareplacea yena uMama Liz Cheney. So sibona ukuthi kathesi they are doing a ground game ngoba babona ukuthi uPresident Biden ngokwakhe kathesi ama-poll athi yena oku 63% approval rating across the population e-United States. Sibona ukuthi nge-COVID response oku 72% including ama-Republicans. And then futhi sibona ukuthi i-infrastructure bill lay abafuna ukuyipasa elethwe ngumongameli welizwe uBiden. It is very popular among the whole country between Democrats and Republicans.
Abakhokheli bama Republicans edalele parliamente kulo house la ku upper house sabona ngozibandlela kulandela lolu dlakela bephuma egcikeni besola uTrump owayengumongameli ngaleso sikhathi besithi nguye owayephehlelo lodlakela bakhanya besekela ukuthi kubunje ikomiti ezalugcwayisisa lolu daba. Kathesi sebetshintshile ngokubona kwakho ukungani kahle kahle isebeguqule iy'ngqondo zabo?
So ukuguqula kwabo into le commission is emanating from the fact ukuthi bayesaba ukuthi 2022 ama-Democrats ngawuthwa azathanyela ama-houses ama-house representatives seats amaningi. So yikho ukubona kwami ngoba ngibona i-Republican Party lokuqamba amanga kwabo besithi uTrump watshontshelwa election angamanga. So sibona ukuthi vele babefuna ukuba lekhula lapha e-America ngoba base bedliwe kuma-elections, so base bezama izinto zedlame.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Ukuzipheta ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Uzulu wemaphandleni ukhala ngokutshiywa phandle kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu amajekiseni e-COVID-19 wona asesilela elizweni. Uzulu wakobulawayo ukhala ngobugebengu osobubhahile kulandela ukudutshelwa kowesifazana ngamasela abambe isitolo esithengisa utshwala inkunzi ngomgqibelo. Akekho obulawe i-COVID-19 eZimbabwe izolo. Umongameli Mnangagwa uza kwamukela usizo lokudla oluvela kwele South Africa oluzaphathisa labo abadilizelwa imizi isikhukhula se-cyclone Idai ngo-2019. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni njalo kusasa ngo-half past 6. Yimi uNtungameli Nkomo.